siyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ka 17 ngoMpandula 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ukukhonoko ikhangelele ukuthi izalungisa indlela okusetshenziswa ngayo imali. Kuzabe imali idingwa ukuthi iyenze umsebenzi oyiwona ovele ekuvumelaneni. Engitshe ukuthi policy-based program, i-fundraising yakhona.
Unkosikazi Sekai Holland nguye osekhokhela ibandla le-MTC Renewal. Sile ngxoxo esiyenze laye.
Umlimi omhlophe uthi uxotshwe eplazini lakhe umsekeli kanobhala eofisini kamongameli Robert Mugabe. Sisezwa okungabe kusenzakala.
Kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba lamhlanje sile ngxoxo lengcwethi ecubungula ezempiko ezahlaziya ukuthola isicoco semfundo yaphezulu okwenziwe ngumkamongameli uGrace Mugabe. Kungakuhamba njani?
Sebese sizuza ukuthi nxa wayehluleka ukuthi ayikwenze i-first degree, kanti i-masters wayenza nini ngoba ukuthi uregister for i-PhD kumele phela ube le-masters.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
Unkosikazi Sekai Holland nguye osekhokhela ibandla le-MDC Renewal Team. UHolland ongumgcini sihlalo wedale le-MDC Guardian Council wethule umbiko izolo esithi usethethe isikhundla lesi elandela isinqumo esenziwa libandla emhlanganweni weMandela lapho uMnumzana Tendai Biti azisa khona ukuthi sebexotshe uMnumzana Morgan Tsvangirai kubandla. Unkosikazi Holland uswele kakhulu uTsvangirai esithi ungumuntu othanda udlakela njalo osethathe ibandla walenza elakhe hatshi elikaZulu. Wengezelele esithi sokuyisikhathi sokuthi uZulu aphenduke kuzinqumo ezathathwa ngomnyaka ka-1999 kubunjwa ibandla le-MDC. UHolland uthi uzakhokhela leli bandla lize liye emhlanganweni walo weCongress ngomnyaka ozayo lapho elizakhetha khona abakhokheli balo. Sixhume unkosikazi Holland wachasisa okunengi.
Ukukhangelwe leli bandla ekuxoxeni okwenziwe lathi yikuthi inhlanganiso ibuyele ekuqaliseni esakwenzayo sibambene libandla le-MDC. Konke nje esasivumelane khona sesibuyele emva sakhangelisisa i-Working People's Convention, sakhangelisisa ukuthi kwakuthiwe sizakwenza njani, ikhangele konke esiyasivumelane khona iminyaka le lithumi lasithupha ukuthi sasiyele sivumelane ukuthini. Kukho khonokho ikhangelele ukuthi sizalungisa indlela okusetshenziswa ngayo imali. Kuzabe imali idingwa ukuthi iyenze umsebenzi oyiwona ovele ekuvumelaneni. Engitshe ukuthi policy-based program, i-fundraising yakhona, lapho kuzaba nama-audits khona. Bese kubuye ukuthi abantu abantwana abentontanga bazabe befundi omama lathi sonke i-ideology ilokhu ukuthi bazabe befunda abantu ukuthi into yedemokhrasi vele kuthiwani. Bazabona ukuthi izinto esizenzayo eziningi ezesintwini sibili bezingedemokhrasi kakhulu. Ukwenzela ukuthi abantu base befunde ukuthi iparty kuyini sisuke ku-politics zodlakela.
Udaba lokubumba umanyano lamanye amabandla aphikisayo ludaba elizaluqakathekisa yini njengomkhokheli webandla?
Hayi phela angithi izinto eziningi kulabantu abafakwe phambili ukuthi benze lowo msebenzi. Hayi kuli-weekend bazasitshela ukuthi sebefike ngaphi ngoba iqiniso yikuthi i-opposition parties zingabambananga kasiyindawo. Thina umlando omkhulu esifanele ukuthi sishiye siwuqedile ukuthi charity begins at home. Sifanele ukulungisa eyethu inhlanganiso i-MDC le.
Unkosikazi Sekai Holland ngumkhokheli webandla le-MDC Renewal.
inhlanganiso yeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee iZimvac ithi lanxa inani labantu abafuna ukuncediswa ngokudla elizweni selehlile kancinyane, izigaba zeMatabeleland South leMatabeleland North yizo ezilokhu zihlaselwe kakhulu indlala, zilandelwa isigaba seMashonaland West. Inhlanganiso le yengezelele yathi kulokhu kulabantu njalo emaphandleni abangasebenzisi izambuzi kodwa abazikhulula egangeni, kukanti la manzi linatha angahlanzekanga okubangela ukumemetheka kwemikhuhlane. Ukuze sizwe okwenzakala kwezinye izigaba zeMatabeleland North, sikhulume lomnumzana Patrick Nene Sibanda owayemela iBinga North edalela ePhalamende.
Ngapha eBinga, umsebenzi akeBinga North, ukudla ngapha abantu abanye bazuzile nje balokudla. Ongazani ngingawafixi up to November, December. But umukati especially ulamayezi kanye ngazani kathi because of ilokuzeni i-climate change asikwazi ukuthi ngingayenzakala njani. Abantu bazimisele ukuthi befanise ukulimba kathi i-economy yewayo le elokhu isiwa. Kade abantu abalamali abakwazi ukuthi bezuze inhlanyelo lezizukulwane ukuthi bebe-satellite ukuthi belime kuhle.
Balima siphi isilimo?
Umumbu, amabele, lenyawuthi, iBinga North, then le-cotton. Umumbu, of course, awandisanga ukuthi, but i-cotton iyethengiswayo kodwa because of imali yangukhona, intengo yangukhona ingani iphansi. Abantu abaningi behluleka ukulima this past season, bayekela ngenxa yokuthi imali yangukhona beyingasusi ama-farmers. Bekungenelisi ukuthi bekwanise ukuthatha ukuhambisa abantu babo besikolo kumbe ukuthi bethengele abantu babo ama-uniform. So abantu babona ukuthi lokhu akusasebenzi. Then because i-government ayenelisanga ukuthi ifake imali yenze i-top up ukuthi abantu bezuze imali from 45 ukuthi la i-government ifake something bayenzanga lutho. Bona bazimisele ukulima kuyalinywa eBinga, especially iBinga North. Ipendi yangukhona i-fertile. Ikathinise kulinywa okuthiwa iChindambi Stonga.
Lilezi phala ze-GMB khona ngapho eBinga, zona zilincedisa ngani? Zincedisa njani abantu khona ngapho?
Phala iziphala zezandu lezi ezingelalutho. Zenza abantu abahambisi lapho okungela mali. Umuntu uyahambisa lapho okulemali khona. Kangeke wakhambise lapho ongelalutho, ehambise izinto zakhe zingathengwayo, engazuzi imali, angahambisa njani?
Lo umnumzana Patrick Nene Sibanda owayemela iBinga North edalela ePhalamende obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonale eBinga.
Ingcwethi kwezenotho lezokwenjiwa kwamatshe aligugu zithi eliZimbabwe kumele lincedise kakhulu inkampani kahulumende e-Mining Promotion Corporation ukwenzela ukuthi waziwe ukuba okwenjiwayo kunengi kangakanani elizweni njalo kwenziwani ngakho. Umphathintambo wezokwenjiwa umnumzana Walter Chidakwa utshele umphakathi kunsukwana isanda kwedlula ukuthi akwaziwa ukuba okwenjiwayo elizweni kunengi kangakanani, ngakho kumele inkampani le isebenze gadalala ukuthi ikuveze. Ilizwe lokhe lagcina ukwazi ngokwenjiwayo kudala njengoba uhulumende saziswa ngokungakenjiwa ngamankampani azimele wodwa. Ukukhonona kwengcwethi lezi kuza ngesikhathi eleRussia lisanda kulobelana leZimbabwe isivumelwano esifika amabhiliyoni amathathu $3 billion esokwemba iplatinum ngaphansi kwenkampani yeDarwendale Platinum Project.
Kukhangelelwe ukuthi kuzenjiwa iplatinum eyisilinganiso sama-onsi zazinkulungwane ezingamakhulu amabili lamachumi amahlanu i-250,000 okweminyaka emithathu. Kodwa ke ingcwethi lezi zithi akwaziwa ukuthi isivumelwano lesi siyenziwe njani. Eyinye yalezi ingcwethi umnumzana Rejoice Ngwenya owe-Coalition for Liberal Market Solutions uxoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ngalolu daba.
Okuthiwa ama-mega deals, asazi ukuthi ipidili yakhona esibanika khona kuyini thina njengamaZimbabweni. Ama-shareholders abakhona ngobani, ngoba indigenization yakhona iyasebenza na. Akuchasisekanga yikho phela iParliament lemthetho yokuthi nxa kule deal elisayinwa labantu abavela ngaphandle kwelizwe kakuqale ukukhulunywa kuParliament. Memphis eningi kakhulu lapho.
yesizwile njalo iziphatha amandla zika hulumende sithi sokuzayenziwa iofisi yokuthi konke nqa kusenziwa ama deal anje kube mgceke phela kubona ngumuzulu kambe ngathi ngakhona
ama ofisi akhangelana lento ezijejwa ama mines abela ekhona I Minister of Mines is ZMPC so akula nto entsha sabatshela ukudala ukuthi akula abantu amavele bentshontsha into ezijejwa lapha bena bona belikho epicha sebebona khathesi ngoba sebephethe isikhwama so akudingi enye ofisi ukuthi bele bureaucrat abasebenzi ama institutions akhona lokhu kuzama ukulungisisa ezinye izindlu nje esifuna ukufihla isenzakalo kwama-minerals lapha
kodwa ke eleZimbabwe vele liyakwazi ukuthi lilokwenjiwayo okunganani
yabona inkinga ekhona ukuthi akula muntu okwazi ukuthi kulethi kusile ama-endowment enjani ngoba inombolo zakhona ziyafihlwa basitshela bathi ama-diamonds ethu ngama-billion kodwa namhlanje soke sinesikweleti sebedinga ukuthi thina sibhadale isikweleti sezanupepe ze-reserve bank so imfihlakalo yakhona yenza ukuthi thina sibe singathi siyakhonona ukuthi into lezi zenziwa kulo buqili lobutsotsi phakathi
kodwa ke ngwenya ubona zani ke kulabo omabona kude abangakhangikhangela behlolisisa ukuthi eleZimbabwe lilama-diamond angaka amalahle angaka lokhu lalokhu kwenzakala khona
mfowethu i-technology siphambili kulama-systems ama-geological survey system abangabasebenzisa yilo i-seismography so kutshena o-roads osisijohn roads babekwazi njani ukuthi kulama-diamonds babekwazi njani kulama-gold deposits ochamini ukhelabolobhengula babekwazi njani kutsho thina khathe sesile technology silayo these guys abantu bezala ukufefu bayafihla ngoba kulobu qili lobusela phakathi akula into egejwayo engaziwayo ukuthi ani so kakudingwe ikhampani ekwaziyo babhadale sibekwazi ukuthi kanti imfihlo ekhona ime kanjani
so ke baba ngwenya kuvezwa njani mgceke ukuthi eleZimbabwe lime ngaphi
hayi amabona inhlanganiso ezizimele zodwa civil society ama opposition parties bafanele ba demand ukuthi kakube le independent inquiry kudingwa abantu abavela bakhona ama-Canadians futhi babuya benza i-investigation yakhona ama-figures akhona akhona kodwa sizawuthi wakhona kabafunile amaphepha akhona kanti kutshisa babhadalanga kuyenzakala abantu besikotland bayazi ukuthi balama-oil enganani thina singehlulwa yini siyokufuna ukuthi kube le i-opposition abaphikisayo kuparliament inhlanganiso ezizimele zodwa labantu nje kawazana uzulu bafake uhulumende bamfake esitulweni bamujezisise bambuzisise kwenzela ukuthi uhulumende aphumele ekudele
lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya owe-Coalition for Liberal Market Solutions obekhuluma le Studio 7 eseHarare.
Umongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma uthi kulezi zalwane za kwele South Africa ezingamachumi phose ayisithupha ezifele esontweni kamfundisi TB Joshua wakwele Nigeria ngemva kokudilika kwenye yezindlu zabavakashileyo. Akukaziwa ukuthi kuyini okwabangela ukudilika kwesakhiwo lesi lokuthi bangaki abafayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930 12080, la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Umlimi we-fig tree umnumzana David Connolly uthi uxotshiwe lamuhla epulazini lakhe ele-Centenary Farm esabelweni seMathebeleland South ngumsekeli kanobhala ehofisini kamongameli Robert Mugabe. UConnolly ohlaselwe yizithunywa zikamnumzana Ray Ndlukula kusukela ngomvulo uthi usehambisa udaba lolu edale lomthethwandaba owe-High Court koBulawayo. Uthi izithunywa zikamnumzana Ndlukula zivale indawo yonke epulazini lakhe zaxotsha lezi sebenzi ezifika amachumi amabili lane i-24. UConnolly usecela ukuthi idale lomthethwandaba ligcizelele isinqumo elasithatha lonyaka esokuthi akumelanga uNdlukula ahluphane laye epulazini leli. uthi ukhulumisane leziphathamandla zamapholisa lamhla ezimtshele ukuthi akukho ezingakwenza nxa uNdlokula efuna ukuthatha ipulazi lakhe njengoba esehofisini kamongameli. Ibandla lezanu PF lasungula uhlelo lokuthathela abamhlophe amapulazi ngomnyaka ka-2000 okwachiya iningi labo lingelamapulazi. Kodwa abakhonona ngokuthi abalimi abathatha amapulazi lakabenelisi ukwenza umsebenzi okumele bawenze ngemfanelo. Ukukhanya ingani uMnumzana Ndlokula usezimisele ukuthatha ipulazi le-Centenary ela bekwa ezandleni zikazulu ngohulumende ngomnyaka ka-2003. Ake sizwe uMnumzana Ndlokula owaphiwa incwadi ngohulumende ngohlolanja lonyaka ezimnika amandla okuthatha ipulazi leli exoxa loGibbs Dube we-Studio 7.
Ipulazi le-Centenary ngathi mina kwakathesi akula lutho engingalutsho, uzafika kodwa isikhathi sokuthi ngitsho ukuthi kuyini okwenzakalayo e-Centenary. Kwakathesi hhayi angingabi angithemba ukuthi kumele ukuthi ngike ngikhulume ngalo ipulazi, but sizafika isikhathi.
Ubona ngazani isikhathi lesi sifika nini babandlula?
Hayi akukhathana, ngiyazi ukukhona isikhathi lesi nesikhathi esifitshane nje ngizabe sengilawo amandla ukuthi ngikhulume ngalo leli plus.
Sizwa njalo babandlukula ukuthi iplazi leli lathathwa nguhulumende, akusitshela ukuthi kade kume njani khonapho?
Liqiniso lelo, iplazi leli lathathwa nguhulumende ngo-2003. Yikho-ke singathi ipulazi lelo ngelikahulumende weZimbabwe, i-state land nxa ngingatsho ngelikahulumende sibili, akubuzwa lokho.
Lo Mnumzana Ray Ndlokula umsekeli kanobhala ofisini kamongameli Robert Mugabe ubekhuluma le-Studio 7 eseHarare.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-1:30 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz kanye lasebulenjini ku-www.voaindebele.com. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelane kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuyabule njini ku-www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise-UK, eMelika noba kwezinye indawo zomhlaba.
Ku-live talk lamhlanje sihlaziya isivumelwano sokusebenzelana kwezamabhizimusi phakathi kwele Zimbabwe lele Russia. Singene kuncwadi elisithumela zona abalaleli.
Ye, omunye uthi ya inhlelo zenu liziqhuba kakuhle sibili, kodwa ilizwi ebengithanda ukuthi ngilitshele abantu besindebeleni ngelokuthi kabaqine njengezolo kwezombangazwe njengoba phela abanye sebaba ngomachia iziko bakhetha ukufaka igajane eceleni ngonxube lo.
Eka Steven ithi yona inhlelo zenu zinhle kakhulu, siyajabula ukuhlala sisizwa ezisematheni ngani ngani. Mina ngisithola kuWhatsApp efonini, ngiyajabula njengamanje. Ngisizwa ngamaRussia afuna ukuvula amabhizimusi kuleli elakithi, abawavule uma bengazogqilaza abantu. Mina nginguSteven Zita ePlumtree kondolwane.
Omunye umlalelo ongazibethanga ngegama uthi siyazibonga inhlelo zenu njalo siyazikhwabitha kakhulu ngoba sihlezi si-up to date ngokwenzakala emhlabeni ikakhulu ngokwenzakala kwelakithi eZimbabwe. Siyabonga sithi qhubekelani phambili.
Ugogo Madube uthi qhubekani ngomsebenzi wenu bantwabethu, senzela amhlophe usekayi, kodwa thina uhlupho lwethu ayisiyo mali. I see yo imali lathi uzayidinga. Hey, ugogo lapha ikakukhanya ukuthi ubefuna ukuthini kahle kahle kodwa uthi ngiyabonga mina ngisegwanda ngingugogo Madube siyabonga gogo Madube
yinjalo uthi ufuna umuntu ozabambanisa amabandla onjengonkiwane weZCTU ngabona uyamthemba kakhulu ugogo omunye ke uthi ke lisitshele ngodaba lokuwa kwesakhiwo esikhulu seNigeria mboni ngani utsho leso esika TB Joshua Ntunga
iye sizaqhubeka kusasa lamalanga even kumalanga alandelayo sikhangela ke lolo daba uthi yena uRafael Mavela ngomunye umlaleli lapha uthi qhubekelani phambili ngomsebenzi omuhle wokusethulela indaba eziliqiniso siyalibonga ngalokho
uDumisani Moyo uthi mina vele makuchaya u7 ngilalela lona luze luye phela ngazo zonke indini
hayi siyabonga balaleli ziningi kakhulu incwadi zenu ngeke sisenelise ukuzibala zonke lamhlanje kodwa siyathembisa eziseleyo sizaqhubeka sizibale emoyeni kusasa njalo lani liqhubeke lisilobela incwadi
singakangena esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe
umongameli welemelika umnumzana Barack Obama uthi ilizwe lakhe lizathumela amasosha azinkulungwane ezintathu ukuyaphathisa eleLiberia elihlaselwe ngomkhuhlane we-Ebola
This is an epidemic that is not just a threat to regional security it's a potential threat
Lo mkhuhlane kawuhlaselanga ilizwe kumbe izwekazi elilodwa nje kuphela ngoba siyazi ukuthi uzafinyelela yonke indawo.
La ungamazwi kamongameli welemelika umnumzana Barack Obama. Okwamanje silifake kancane ezandleni zika Chris Gande esipha uhlelo liphuma lendaba.
Elingali tshona njani zilukandaba mphakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande njengenhlala yenza maviki wonke ngolwesithathu ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lamhla ke sile ngxoxo nomnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi kwezokucutshwa kwembiko njalo efundisa ekolijini le-National University of Science and Technology kobulawayo. Akwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi ngiyabona.
Ya ungasitshela ukuthi udaba lolu olwama degree esizwa abanye bengani bathandabuza ukuthi kathi vele avele ngapi? Ulibona kanjani?
I think into esemlonyeni wabantu abaningi ngoba uzananzela ukuthi abantu abakusolayo ukuthi kathi umama uGrace Mkabo wakhaya sethiwa sele doctorate ubefunde okwanini njalo kuthethe isikhathi esinganani ngoba I think bekungoJuni walonyaka lapho-ke elinye iphephandaba elabhala khona ukuthi uGrace Mkabo se-registe ukuthi enze izifundo ze-doctorate kodwa-ke kungakapheli iminyaka emibili nemithathu njengokwenzakala kwabanye abantu sekuthiwa khona ule degree so abantu abaningi bayabuzisa lapho ukuthi yena angabe ethole i-special treatment yini angabe enikiwe kulokuthi efundile kumbe kunjani so yimibuzo abantu abalayo mhlawumbe abangelampendulo ngayo ukuthi kuhambe njani
kodwa khona nxa sikhangele emakolejini lapha ama-university unjani umumo singathi sebebaningi yini abafuna ukuthi bengezelele imfundo yabo bafike kusibanga sona lesi esifana lalesi esikhuluma ngaso
ungananzela ukuthi amazimbabwe abathanda ukufunda baningi abantu abakwenzayo lokho kodwa-ke lapho esikhuluma khona sikhuluma ngomkamongameli okuthi even umuntu amele ebe nguye omfundisayo lapha noma ngaze ebhala into embi kambe umuntu angaba lesindini ukuthi emthetho lokhu akubhalileyo kubi kumbe ku-wrong yena engumkami ongameli sizananzelela futhi ukuthi ngo-2001 bekulezitori ukuthi wazama ukuthi efunde lapho eyenza i-degree leliteacher e-UK wayehluleka ngoba wayetshone failure wathatha 8 years esenza i-first degree sobe sesizibuza ukuthi nxa wayehluleka ukuthi ikwenza i-first degree kanti i-masters wayenza nini ngoba ukuthi uregister for i-PhD kumele phela ubele masters so imibuzo abantu abaningi abazibuzayo ngoba amazimbabwe siyakwazi ngabantu abathanda ukufunda kodwa yena asigalayo i-history yokupasa esikolo njalo ke ngumuntu obhizi ngumuntu owenza into zonke lezi isikhathi sakhona usithethe ngaphi ngoba khanya nganokuli i-degree lokhu nje kuthethe imizuzwana ngithi inyanganyana ezimbalwa nje bese kutshengisela ukuthi kona ungananzelela ukuthi the last 3 months uqanjiwe lapho kumbe omama bafune bakhokhele kwi-Women's League abanye la kwizinduna sezizile zibuye sithi hhayi ungangcono ebizwe ngekhwini so abantu bayazibuza imibuzo eminingi ukuthi mhlawumbe bakhona-ke abazama ukuthi bemkhukhumeze bemgcobagcobe ukwenzela ukuthi ethathe esinye isikhundla mhlawumbe esiphezulu esikavayisi kusiya khona ngayo
bakhona abanye abathi bona kathi kungani abantu bezihlupha kakhulu ngokufunda kukamongameli bathi bona ikufuna kwakhe nxa efuna ukuthi atshele abantu ukuthi usele masters usesiya kwesinye isibanga esiphambili kukuye lokhu uthini wena lo
umuntu lo kasomuntu kazana aso Johnny nje ovela kondolwane kumbe usibahle ohlala enkulumani ngumkami ongameli isikhundla esikhulu lezi abantu abasemahofisini ezepolitiki kule nto ethiwa i-accountability yikho abantu befuna ukubuzisisa behlolisise kwenzela ukuthi bezwe ukuthi kanti uthole njani isicoco mhlawumbe abantu bayabuza ukuthi mhlawumbe kube ne-corruption ebekhona ngoba kunganjalo sekusitshengisa ukuthi kuzehlisa izinga lezemfundo ezimbabwe lapha abantu bazasidelela ngoba besithi siyanikana ama-degree so aso ordinary person lo aso muntu nje ngunkosikazi kamongameli okutshengisela ukuthi kona in terms of accountability kumele abantu bemxwayisise lokhu ngoba ulesikhundla esikhulu
manje singathini thina ngemfundo yeZimbabwe nxa kuyaba kuphuma imbiko enje akusoze na kusiphe isithunzi esibi kwamanye amazwe
into ezinje zenza abantu ukwehlise izinga lemfundo kwenza abantu ukuthi nxa wena usufika khona le mazweni kumbe kwamanye amazwe uthwele i-degree loqobo abantu bethi hayi cha ama-degree la ngawokunikana angithi uzibanilayo wavuka esele degree uzibanilayo wavuka wale degree so kwenza abantu bengasikholwa ukuthi thina esilawo la ma-degree okufunda safundela ngoba bangacabanga ukuthi mhlawumbe lathi siwanikiwe
hhayi isikhathi sesingasavumi mnumzana ungavalelisa abalalela
hhayi ngiyabonga Chris
okay ube lelanga elihle
okay
lo-ke balaleli bekungumnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi ecubungula ezokwethulwa kwembiko ebesixoxalayo-ke kuhlelo lwethu liphuma le ndaba lithona le ndaba igama lami nguChris Gande lilayo
namhlanje kwezemidlalo iziphathamandla zikahulumente zithi imidlalo yabasakhulayo e-African Union Sports Council Region 5 ezaqhotshelwa kwabulawayo ekupheleni komnyaka izitshiyela izakhamizi ilifa elikhulu asizweni intatheli zindaba yethu uJoseph Njanji sesizezwa ke uJoseph Njanji
ekhuluma ngesikhathi ePaula uPaul lwemidlalo uJumbo kuzakhamizi zakobulawayo umphathi ntambo wezemidlalo lamasiko uAndrew Langa ukhuthaze uZulu ukuba sekelele imidlalo yona yezaqala mhlazi mhlanu kunyanga kampalakazi siyafika emaphethelweni mhlazi lichumelane ethi yokuhle ngayo yikuba izatshiyela izakhamizi ilifa ezingeke zilithathelwe
ngiyacela ke ukuba nakhona la ama-games bulawayo siwasekele kakhulu ngenxa yokuba nakhona ama-facilities esiwalungisayo kathesi konke lokhu bantu bakubulawayo kwenzelwa abantu bakubulawayo ngoba ngemva kokulungisa okupheleleyo
siyabonga isikhathi sesidliwe ngumangoye olivalelisayo ngentungamili nkomo
lo sithandekile mhlanga